Sika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 28 Mabasa 2019 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, kugejwa amathambo abantu ababulawa yikukurawundi eJolojo.
Okujabulisileyo yikho konalokhu ukukhipha amathambo akhe. Hayi, ngizwe ngikhululeka emoyeni ngoba ngihlale isikhathi eside over 36 years ngiwarize ukuthi really udadewethu wavele waphonga unyamalala nokuthi ewalaliswa ngathi njani. Hayi, namhlanje kodwa hayi sengikhululekile.
Umfundisi obone kugejwa amathambo la uthi lokhu kungadoba inhliziyo zabantu abaphelwa isihlobo ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi.
Nesikhathi sokuqhasa ukutholakala izinto kuthiwa zafakwa kanye labo abanye bazikhanyisi bavuke ngokukhala okuthile.
Sizalethulela ezamasiko.
Ngangibone nje amanye ama-jokes bewafakile ukuthi umuntu ungabona izithombe kodwa ukunuka kwekhwapha kumbe okwezicathombo okwani kuyabe kungabonakali. La bantu laba esihlangana laba abasitshela sibakhangele la umuntu usuke ungamazi, umuntu uyakubonisa lokho afuna ukuthi kube yikho futhi okubonayo.
Lingakhuthwa luhlelo lwabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo.
I-Commission ye-National Peace and Reconciliation Commission ikale namhla ukugebha amathambo abantu ababulawa yikukurawundi incedisana lenhlanganiso yekuthula trust izihlobo labangane. Kugejwe amathambo kaMuyi unkosikazi Thandi Ngwenya Chuma lomkakhe uJustin Chuma eGwayi endaweni eyaziwa ngokuthi cross level esiqintini sakosiphepha esabelweni seMathebeleleni North. Ababili laba ababejadile badutshulwa bezama ukuya kobulawayo ngo-1983. Sixoxe lentatheli zindaba ye-Studio 7 u-Anastasia Ndlovu obone kusenzakala lokhu ongokuqala ukuthi kugejwe amathambo abantu ababulawa yikukurawundi kusukela ngomnyaka ka-1983 kusiyafika umnyaka ka-1987 eMathebeleland neNkabazwe.
Ngisekhosini kwesiphepha eCholocho lapho okubekwa kwadutshulelwa khona uJustin lonkosikazi wakhe uMangwenya bejonge ukubuyela kobulawayo bebalekela umbhuqazwe kwegugurawundi ngo-1983.
Singathi-ke kuyini okubonileyo khonapho, bekulabo bani, kusenzakala okwenzakaleyo?
Bekulezisebenzi iqula lonke le ukuthula trust likhokhelwa ngusherry Apel onguye udirector obekhokhela ukugejwa kwamathambo lawa bewakhipha ngobucoco obuphezulu bewafaka lapho kumele bewafake khona bewathwala bewasa kuma-laboratories obulawayo ukuthi kuyohlolisiswa ukuthi yibo ngempela na. Bekule National Peace and Reconciliation Commission bekulo baba uChief Justice uNare ehamba lomunye wakhe ukhomishina uLeslie Ncube bakubonile konke lokhu kusenzakala. Ngesikhathi ubaba uChuma ebulawa lenkosikazi yakhe kubikwa babethwele iradio, i-umbrella lesikhwama, konke khonokho kutholakele engcwabeni labo.
Singathi-ke nxa usukhangele abantu unxa kade bakhangele emehlweni, kade bekhangeleka benjani besenza khonokho?
Abantu bemuli yakoChuma lakoNgwenya bebetshengisela ukudabuka okukhulu, kodwa enkulumeni yabo bathi sokuzabanika ukuthula sebelinde ukuthi kuyehlolwa bephiwe amathambo lawa bewabeka ngesiko labo ngoba bekuyinto ebingabaphathi kusukela kudala, njalo bekunzima ukuthi bebeke kutsha izihlobo zabo lezi ngoba uhulumende ebengakhululekanga ukuthi bakwenze lokho.
Siyabonga kakhulu-ke Anastasia. Sixoxe njalo lo mnumzana Enoch Ngwenya, umne wabo kaMuyi unkosikazi Thandi Ngwenya Chuma.
Ma ngisakhumbula kahle kwaku-1983 kodwa i-date nelanga hayi lwengasalikhumbuli kahle.
Singathi-ke khonapho-ke babuya ebutheni bafika bathini?
Izakhamizi zakhona lapha bathi vela zange bakhulume nabo kutheni, bathi bathitshela elokhuzeni empambukweni yesiporo nelokhuzeni nomgwaqo. Bavele bathutshisana nawo amasotsha khona athi ababiza, bathe bebizwa basondela duzane nawo lawo masotsha avele abadubula indoda kasisi. ngemva kwalokho sengeqeda ukudubula indoda kasisi usisi wabe sekhala uthe sekhala laphana baze sithi ngono sibulale la imfazi yedistance baze beyambulala
vela bazange bakhuluma okuningi vele
hayi abakhulumanga okuningi
singathi nje uzwa njani namhlanje njengoba ke lisuse amathamba khonapho
hayi okungijabulisileyo yikho konalokhu ukukhipha amathamba akhe hayi ngizwe ngikhululeke emoyeni ngoba ngihlale isikhathi eside over 36 years ngiworried ukuthi really udadewethu wavele waphonga unyamalala nokuthi walaliswa ngaphi njani hhayi namhlanje kodwa hhayi sengikhululekile sengilinde nje ukuthi basinikeze amathambo sikwazi ukumbeka ngendlela esiyibeka ngayo thina bakongwena
singathi-ke amathambo ahanjiswe ngaphi okwamanje
okwamanje akukhombisa ukuthi ahamba nabo laba abawakhiphileyo
abatshonga ukuthi bazawenzani
bathe bawasa elaboratory abawakhangela khona yena bathi ngemva kwalokhu uma sebeqedile ukwenza lokhu abakwenzayo athinki sebezosibuya basibize-ke sebesinikeza-ke amathambo lawana ukuthi hhayi sesiqedile esikwenzayo umuntu ngumuntu wenu ngempela amathambo langawenu selingabeka ngendlela elibeka ngayo
umnumzana Enoch Ngwenya ngumne wabo kamuyi unkosikazi Thandi Ngwenya Thuma owabulawa yigugurawundi omunye obesendaweni le ngumnumzana Amon Joseph Thuma umne wabo kamuyi owadutshulwa lomkakhe unkosikazi Thandi Ngwenya Thuma
umufi ngumne wethu ebengimelama kwesibili wabulawa ngokudutshulwa
kuthiwa bamdubula kutheni
hayi kwakungalasizathu vele nje sokuthi babadubule vele kwakungalasizathu ngoba vele kazange akabambe umfobho empilweni yakhe
singathi kodwa uzwa njani amathambo akhe esegejiwe khonapho
hayi mna mbona sensenzaba ku-safe place ngoba beyohlala kungikhathaza isikhathi sonke ngoba every time nxangifika ekhaya ngidlula khona ethuneni le hayi lisegangeni 19 kilometers away from home
kujoni kodwa-ke lamhlanje sokwenzakale lokho
kona inhliziyo yami sizahlala phansi plani uplan b ukuthi sengambeka ngapho
uthini umndeni wenu ungakhona ukokwenzakaleyo
hayi umndeni wethu lawo hhayi-ke awulasipho sibi labo nje sebekhululekile ukuthi isihlobo sabade sisegangeni sesiphumile egangeni
abenhlanganiso yekuthula trust bathi bazama ukunceda ukugebha amathambo abantu ababulawa ikugurawundi ngendlela eqondileyo
ngokubona kwami kuphumelele kakhulu
ye so ubona zani zakwenza okunye okuningi kumbe khonokho sokuphelele khonapho
kuningi okuyenzakala ngoba umonakalo wabamkhulu yona indaba
ye
futhi kuyaaukuthi kona i-NPRC yona izaqhubeka ilungisa into ezifana nayo
ye singathi kuyasebenzeka kodwa
okwanamhla kusebenzekile asibonanga into ezindela umsebenzi
ukuze uya phambili liza kuhamba ngaphi lisuka lapho awuleqiniswa lokuthi lingayani
thina sihamba ngemva kwe-NPRC ngoba thina we only provide i-technical the expertise nothing else so silandela ngemva kwabo
bekulabafundisi njalo kugejwa amathambo abantu laba
mina ngingumfundisi uRobson Zikhali
yebo baba Zikhali lisebenze njani khonapho
hayi kusebenzekile
singathi-ke nxa usukhangele imuli izenezi ezilabantu abagejwe amathambo khonapho uthe ubakhangela wabona bekhangele kanjani ebusweni
ngesikhathi kuqaliswa bekhangelwe lokudana okuthile ngesikhathi kuqaliswa ukutholakala izinto okuthiwa ngafakwa kanye labo abanye bakukhangisi babuke ngokukhala okuthile then ngeke kukhona sekukhitshiwe sekukhitshwa amathambo sefakwa lapha ngabantu bekubuhlungu kodwa kugcineni sekuxoxwa nabo abaningi bathe bona sebesizwa okungconywana phakathi kwabo sebengafika esigabeni khona mhlazana beyabeka abathandekayo bethu abathandekayo sebezadela ngoba sebebabonile laba abayizihlobo zabo kungakenziwa khona lokhu bekuvele sibili kungani balokuthandabuza thize ukuthi kulento enjani yenzakalayo
singathi-ke kuyiwa phambilini ubona zani kuyanceda yini abantu khonokho umfundisi
yes kungawuhlelo olungaqhubekelela phambili kuzanceda abantu ngoba abantu bayaswele ukuthi babe le-closure afike esigabeni ubona sibili i-reality ukuthi umuntu wabasibili for sure wafa
kukhangelelwe ukuthi kuzagejwa amathambo abantu abaningi ababulawa yigugurawundi okwakuthiwa yayidinga amalocatsha ayecatshangelwa ukuthi ayesekela umuyi uJoshua Mqabuko Nyongolonkomo owayikhokhela ibandla lezaphu unkomo owakuphika lokhu wacina ebumba uhulumende womanyano lowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ongazange axolise ngombhuqazwe wegugurawundi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abantu sebekhululekile ukukhuluma ngombhuqazwe lo njalo lokuthi begebhe amathambo ezihlobo ezabulawa ikukura wundi. Umnumzana Joseph Chuma webandla lezanu-PF uthi lokhu kuza kwenza ukuthi abantu ababulawelwa izihlobo zabo bathotshwe inhliziyo.
Into enhle ngodaba lolu okathezikulena sokuvulo kulena azikhulumeni sibonisaneni. Into mina engafuna ukubana yigcizelele kakhulu ingene ebantwini kuyona asivuleni ama-avenues wonke esingabe sinawo sikhulumisaneni siboneni. Uyabona into one abantu abangananzeleliwe. Nxa ungabamba inzondo phakathi kwakho ngoba umuntu ukuthambanisile ehle kumxolela lwani umuntu uyahlala lobele power over you amandla phezu kwakho ngoba wena uyahlala lobuzondile okusho ukuthi nakuza kuvalela ubana ukwanise ukuya phambili kokunye bengahamba phambili ngakho uphumelele ngakho.
Umnumzana Joseph Chuma okubandla leZANU-PF.
Lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 13860, laku 15460 kHz kwi-shortwave.
Benana masiva
wenziwe manje
ngela baba mkhulu babe lobola
ulukanda bakuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lamhla sikhuluma ngodaba ongani luphatha abantu ngendlela esijeneyo. Lapha sikhuluma ke ngothando. Omunye umuntu uyabe seNgilandi, omunye seAustralia, kumbe omunye seZimbabwe, omunye seIsrael, kumbe endaweni ezinjalo. Nginenhlanhla ngoba ngilonkosazana noMalanga Bebe lobaba ke uVolter Moyo. Mabebe kunjani mama?
Ngiyaphila baba. Duze unjani?
Ngiyaphila kakhulu. Baba Moyo, siyakwamukela kuhlelo.
Salibonani lonke bakithi.
Siyaphila kakhulu. Sikhalise ngawe Mabhebhe, sibe sicela sitshaye ngamafutshane indaba leyi. Kula khonokho kwabude uzokuthiwa abantu bayathandana omunye ule, omunye ule. Kuyasebenza khonokho?
Ah, kulezi nsuku kukhanya kuyasebenza baba uDube. Kuya ngokuthi uhlangene lomuntu onjani. Abantu kuyasebenza, abanye kuyabasebenzela, bathathane, bahlale. Ngoba sokuyindlela esihlangana ngayo, akusela ngenye indlela.
Liyabe likhuluma nje ngomlomo kuphela kuphelela khona pho
kulama video liyakhuluma likhangelene ngoba vela ngithi manje bese betshintshile ukuthi umuntu ukhonjiswa njana. Ngithi umuntu bese thatha kuphela iphone number ukavela uvume iphone number usumvumile umuntu. So mina ngubona umehluko wakho kuyafana ngoba liyayenza ama video calls ligcine selibeka lelanga lokuhlangana selihlangana selibonana libona ukuthi liyazwanana yini emoyeni into enjalo egazini uyabona. Baningi impela abantu engibaziyo mina abahleliyo manje abahlangana ngabo WhatsApp laba Facebook into ezinjalo.
Ye baba Moyo, nanti udaba lolu uyaluzwa layo lapha ke kuyasebenza yini khonokho?
Ye abanye kuyabasebenzela ukuthi babonane ngendlela zona lezo zabomakhalekhukhwini babuye njalo bathumezelana izithombe. Babuye bafake lamadate okubonana babonane bathandane but kuphathelane lengozi eziningi ngoba ikakhulu umuntu wakhona uyabungamazi sisi nxa umuntu ezifaka kumakhalekhukhwini ezithatha izithombe uzithatha ngendlela ozayibuka endlela ezakuthabisa wena ungamazi kuthi nxa selibonene intsha leyi sebebonene sebehlangana bakuthole ukuthi ayisibo bona abantu ababecabanga ukuthi yibo bona sebeqalisa ukubonana ukuthi neziphutha indlela yakhona ibingayisiyo ebemele ngidinge umuntu engahlala leyo kwempilo yami yonke.
Khonapho ke Mabhebhe ukuthi kuyafana phela lokuthenga ingulube esakeni. Lapho ukuthi uPulukuhlu nje kade umuntu ufake nje isithombe sakhe sakudala esesengumfanyana ukuthi uyadibana layo umthole ho nangokomuntu.
Ngivumelana layo ubaba Umoyo into ayithoyo ukuthi umuntu laphayana yikho ngangibone nje amanye amajokes bewafakile ukuthi umuntu ungabona izithombe kodwa ukunuka kwekhwapha kumbe kwezicathulo mbokwani kuyabe kungabonakali. Uqinisile kodwa into esingayitho labantu laba sihlangana laba basitshela sibakhangele la umuntu suku ungamazi umuntu uyakubonisa lokho afuna ukuthi kube yikho futhi okubonayo yikho kulama video. Ividiyo mawufuna ukumbona umuntu ukuthi hayi unje ividiyo uyabumbona akufani le mpikitsheni uyabona into engitsho. Kodwa kwe-character yomuntu ukuthi umuntu vele uyimhlobo bani lokhuyana abantu bayakufihla izini umbone in real life. Omunye umuntu usungahlala la uye discover ususendlini ukuthi hayi phela ngathandana lo muntu oluhlanya vele la. Kodwa kungumuntu okade ekukhombise likhangelene ngamehlo kungasikho emafonini. So mina ngibona ngathi kuyafanana nje.
Baba Moyo siyakwazi ukuthi kudala sibili wasithi nxa ukukhombisa intombi. Ishaya isihlahla nje isiphundle siphele du amahlamvu lapha. Kwakungamnandi ke khona kuyana nxa sokuqathaniswa lakhona kokwenzakala kulezi nsuku.
Kwakumnandi kakhulu ngoba kwakukunika ithemba lokuthi ukwala kwakhe okwamalanga elokhu equmaquma amahlamvu ezihlahla mhlawumbe hayi ayiso umuntu ongaphokuvuma wonke umuntu lawo uthi lapho suvumwe khona uzitha isifuba ubone ngazathi hayi uvume mina kuphela ngazake avume enye indoda ngaphandle kwami. Le indlela esikhona yalezi nsuku yes ngazake siyibalekele bathi indlela zakhona laba abatsha bathi mina hayi angincomi kangako.
Ngithathele lithuba zulukandaba ukuthi mbonge unkosazana Nomalanga Bhebhe ingcweti kwezamasiko esintu, mbonge njalo lo baba uVolta Moyo ingcweti layo kwezamasiko esintu. Baba Moyo ungadinelwa kusasa.
Siyabonga
Mabhebhe.
Siyabonga Thuka.
Yes, sibonga kakhulu. Sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo silo unkosazana Nomalanga Bhebhe kanye lo mnumzana Volta Moyo. Oliver lesemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba ukeeps tube lilale.
Bayawagcina masiwa
usenzi.
Owawusenziwe manje
namasiwa.
Yeah, ekwa manje sike sizwe eziphathelane lezabatha silo Mike Hobe.
Ukudibana kuhlelo labasakhulayo ngoMike Hobe. Lamhla kuhlelo sixoxa lomnumzana Keith Moyo owephephandaba ele Urban Culture Magazine wobulawayo. Sixoxa losuku lwe World Press Freedom Day lona oluthakazelela umhlabeni jikelele kuliviki ngolwesihlanu. Usuku lolu lule njongo yokuthakazelela imisebenzi eyenziwa ngabantu abakumsebenzi wokuba yintatheli zindaba. Ngiyakwamukela uhlelo lwethu labatsha. Unjani mnumzana?
Hayi, ngiyaphila. Njani?
Hayi, mina ngiphilile. So Keith, yini umbono wakho mayelana nosuku lwe World Peace Freedom Day?
Kumele kube lusuku lapha esikwanisa ukuthi sikhululeke njengabantu abayivoice yabantu. Ingazi ukuthi into leyi ukuthi iya achieveka yini, angikwazi.
Awungitsheleke Keith, kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokuba yintatheli zindaba?
Ana ukuthi vele ngikhule ngumuntu othanda nje ukubala, ya uthanda indaba zabantu nje, but well, ngagcina ngidecide ukuthi ngcono ngikwenze kube yi-career because I believe if you are a journalist, you are the voice of the people. You are the ear and i-voice yabantu.
Ubona ngani abantu abakumsebenzi wokuba yintatheli zindaba ikakhulukazi eZimbabwe bayahlonitshwa na?
Hayi, lokho asikafiki kho eZimbabwe. Mbone ngani eZimbabwe kusase khona ukuthi abantu abakuthathela izindaba bahlukunyezwe. So utshengisela ukuthi i-freedom yabantu abakupress ayikabi khona. Kimi mbone ngani eZimbabwe sakhathana ngoba usathola ukuthi ukhona ukuthi umuntu ongu-cameraman ethatha amapikisha emgwaqweni, uthole esetshaya ukuthi uthathelane amapikisha. Nginike i-example yokuthi mhlaka ngo-January ngenxa ye-press, i-freedom of expression abantu abalayo, kwagcina sekumele kuvalwe i-internet. Okutshengisela ukuthi the freedom of expression through the media is still a sensitive thing.
Ayi, asigqibeni ingxoxo yethu yalamhla. Ulawi namazwi okunikeza abantu ikakhulukazi wonke umuntu ongisakhulayo othi hayi lami isifiso nginaso sokuba yintatheli zindaba kodwa ngiyasaba ngenxa yokuthi ngiyibona izinto eziyenzakalayo emphakathini. Iyintatheli zindaba ezijiyeneyo, abanye bayaboshwa, abanye bayashawa. Ulawi namazwi okubanikeza.
Ukuba i-journalist is something that is very difficult. Kumele uzimisele and ube prepared, especially nxa uzangena kuma socio economic issues lawo ungathi ngezo politiki or into ezingathi zi affecta umphakathi. Kumele uzimisele ukuthi kuzaba khona nje ukuthi okuzayo la ukuhlukumeza. kodwa mina ngombono wami ngumsebenzi okumele umuntu uzame nxa ukuthi ulawo enhlizweni yakho. Njalo abantu kumele baqalise ukusebenzisa esibiza ukuthi citizen journalism. Akumelanga kulezi nsuku wonke umuntu useyireport ngenxa yokubuya nje kwe-technology esesilayo. Umuntu usekwanisa ukuthi adobe ifoni, sonke singama-reporters. Nxa uyi-adobe ifoni ukhuluma ukuthi hhayi emzilikazi khathesi kulabantu abatshaywayo uWhatsApp utshela nje abantu egroupini. Suyintathela izindawo ngoba wena uthathe into oyibonileyo uyibeke ebantwini, uyiso uphinde ube zindlela, uphinde ube ngumlomo wabantu. So nxa unjalo la usuyintathela izindawo. So ngakho abantu kumele isikhathi sonke bazame ukuthi baphushe i-citizen journalism.
Nangu Keith Moyo, intathela izindaba yakoBulawayo, owephephandaba ele-Urban Culture Magazine. Silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram at BigMike3, BigMyke3, iyona username yami. Nxa zikhona ezinye iindaba eziphathelane labatsha elifisa ukuthi sizithinte kuhlelo lwethu labatsha, lingangixhuma ku-Twitter njalo ku-Instagram. Lingakhohlwa phela ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane ngabatsha elizweni. Uhlelo lokuqala ngo-8 PM bese lugqiba ngo-9. Yisikhathi 2 kwanelo kwalamhla. Owalibalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hobe. Wakazi omuhle, bye bye.
Siyabakakhulu ke Mike Hobe. Okwamanje-ke soke isikhathi sokholo lwesiKristu silontungamela inkomo.
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi Thandeko Zintimkandla, usiphatheleni lamhlanje?
Siyahlangana njalo bathandela lenkosi, sihlangana enkonzweni yethu yanamhlanje lapho esizabala khona encwadini kaLuka isahluko 24 ivesi 16-31. Kufundeka kanje: kepha amehlo abo abebambekile ukuba bangamazi. 31. Amehlo abo ayesevuleka bamazi wayesenyamalala kubo. Amazwi la akhuluma ngamadoda amabili ababehamba uhamba ababelukuhamba besuka eMawusi besuka eJerusalema. Amadoda la ayexoxa ngokwakwenzekile njengoba siphuma nje ePhasikeni, bebonisana ngalokhu owakwehlele ababephila ngaleso sikhathi kuleyo ndawo. Into esemqoka lapha ngamehlo, ngoba kuvesi 16 lapho sibale khona ukuthi kheba amehlo abo ababambekile ukuba bangamazi. Baningi abantu abahamba uhambo kodwa emehlo abo engabona. Hayi, so mehlo enyama lesikhuluma ngawo, amehlo athi nxa ebuhlungiswa adingela amangilazi kumbe izibuko. Sikhuluma ngamehlo angaphakathi okubona okujulileyo okwenzakala empilweni. Iningi labantu siyahamba sisenza le zinto, sikhuluma le nkulumo ngobana sikhuluma njengezimpumputhi abantu abangaboniyo. Laba bantu babekwazi ukwenzeka le nkalathi yendaba. Ibhayibhili lithi kodwa amehlo abo abebambekile. Kuningi okubamba amehlo abantu, izinto esizibona ngamehlo enyama, sizicabange ngengqondo zethu, zisiphambule ekuboneni into engaphakathi. Nxa usenza ulutho, dinga amehlo enyama lamehlo angaphakathi, kuthi kambe lokho okwenzayo kuyakusa ngaphi, kuyakufikisa ngaphi. Ubone phambili, ungaboni eduzane. Yikho la madoda lanxa ayihamba besithi bayabona bengawele emagodini, kodwa amehlo abo angaphakathi ayengaboni lutho, kwakubambekile, kwakuthe ngci emehlweni abo. Babesizwa ngendlebe, bekhuluma ngemilomo yabo, kodwa amehlo abo angaphakathi babengazwisisi ukuthi kanti kuyini lokhu okwenzakalayo. Njengoba ngisitsho, bakhona abanye bethu siyahamba kasibone ukuthi kwenzakalani, kasijulise ingqondo zethu, asivule amehlo omuntu ongaphakathi ukuthi sibone ukubana impilo zethu sizimisa njani, ukwenzela ukuthi singaze sathi nxa sesihambile ibanga amehlo ethu avuleke lamathuba engasekho. Yikho kuvesi 31 ukuthi amehlo abo ayesevuleka bamazi wayesenyamalala kubo. Amathuba ayasedlula amathuba asiye eceleni ngobana amehlo ethu abesavalekile nesikhathi amehlo ethu evuleka lawo mathuba mhlawumbe ikwenza okuhle ikuzwelana labanye lo esiyabe sikhanele ubana sincedane laye isikhathi siyabe sesingasekho kukangaki uthikaza udonda ungenzi okumele ukwenze usenziwa amehlo akho angaboniyo uthi uthixaqabu uvula amehlo angaphakathi kuvele sekonakele la madoda ke lawo ayinjalo amehlo ayibambekile babengaboni ukuthi bayangaphi lawe mhlobo wami akuvule amehlo akho unanzelele isimo okuso uzikhangele wena khangelela abantu labo abahleli duzane lawe abanye bakhalela uncedo lwakho kodwa amehlo akho kaboni abanye bayadubeka wena kodwa udubo labo aluboni ngoba amehlo akho angaphakathi kaboni uyazikhangela wena wedwa lalaba abaseduzane lawe amehlo abo ayibambekile bekhuluma la uJesu uqobo lwakhe azange bakunanzele konke lokhu ngoba babe amehlo abo angaphakathi ayengaboni lutho bathi bethi qaqabo amehlo abo esevuleka uJesu wayesehambile ungasalele emuva mbone uJesu empilweni yakho akusize uphathisane labanye likhulumisane ngendaba ezakhayo elithiye iindaba ezidilizayo ngoba yizo ezivala amehlo abantu amehlo akho kavuleke wabona amathuba okumele uwasebenzise empilweni yakho lempilweni zabanye
kuyiphethe mfundisi
asikhuleke nkulunkulu ongehlulwa lutho sicela amehlo angaphakathi sibone isimo esikuso kwenzela ubana senze lokho kumele sikwenze ithuba lisavuma njengala madoda komele bakhulumisane lo jesu engakanyamalali sicela ubana amathuba abuya kithi siwabambe siwasebenzise ngobana sibona ngelihlo langaphakathi hlalela sukela manje uzobona ngaphakathi amen
lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi ithandeko zintimkandla
siyabonga ntukameli inkomo Weze midlalo yenguqu iqembu leDynamos libe ngutshikile obhanqa 0-0 le-Tele1 emdlalweni wePremier Soccer League odlalwe namhlanje. Kweminye imidlalo Capes United 4 Bulawayo Chiefs 1, Herentals 0 Ngezi Platinum 0, Triangle 0 Chapungu 1, Wange 1 Manika Diamonds 0. Kube okwamanje sike siboneke eBhilitane Manchester United 1 Chelsea 1.
Dear darling, standwasami, my sweetheart, my honey, uiska popo, uiska mlamayezi, my chocolate, my tambolenkuku, uismomondia, unsomo ya wami, au standwa, tata utanduluami.
Tata utanduluami. Tata utanduluami. Tata
Tata uthando lwami loke ngulikhwa kancube imbongi phelezwayo khona ngaleke kubulawayo singayehlukani wathi sibone ezikade zikhokhela namhlanje ngamafitshane kugejwa amathambo abantu ababulawayo kugrawundi etsholojo umfundisi obone kugejwa amathambo la uthi lokhu kungadoba inhliziyo zabantu abafelwa izihlobo ngesikhathi sombuqazwe kwegrawundi siluqhuba lapha uhlelo lwethu namhlanje waluvalisayo ngukipstube
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.